sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 19 kuNtulikazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Ukula bantu abedlula inkulungwane 1478 abalomkhuhlane lo. Abanye abantu bathi basekela imibono kamongameli eyokuthi kumele kuqiniswe iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini.
Uhlelo le-close down siyalusekela kakhulu.
Kodwa abanye abakusekeli lokhu.
Mina ngusekeli ukuthi kubulethe kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungiswa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenze.
Baningi abantu asebethenga impahla ethiyeneyo beyigcina ezindlini besesaba ukuthi uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le panic indawo yonke. Kulefungafunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso.
Umnumzana Gideon Gono owayengusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi abathola amakhuba lokunye okokulimisa kwakungamelanga bahlawule imali kurhulumente. Ilizwe leMelika likhala ezimadonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis owayelwela ilungelo likaZulu. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abafika bhose inkulungwane lengxenye 1478 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo osubulele abangamajumi amabili lanhlanu 25 elizweni. Abantu abedlula amakhulu amane 447 abalomkhuhlane lo bahlala kobulawayo. Uhulumende uthi ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Abanye abantu bayakuthakazelela lokhu kube labanye njalo abakusolayo besithi uhulumende ulakho ukwephula amalungelo kaZulu kungenziwa uhlelo lolu. Ugogo Sibanda ohlala eGogwe ngomunye wabasekela ukuqiniswa kweziqondiso zehlelo lwe-lockdown.
Umkhuhlane lo uyingozi kakhulu, uyabulala, singadelela kodwa kuyabulala. Siyakusekela kakhulu lokho ukuthi hayi akuyengezwe, kuyengezwe ngeqiniso, akukhona ukuthi kuphindwe kuyekelwe abanye bengena abanye bephuma. Nxa besenza i-lockdown kaba yenza i-lockdown eqinileyo engeqiniso, uyenze ukuthi umkhuhlane onunjani uvikeleke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mchijo Mkhwananzi.
Ngiyalisekela kakhulu sibili ukuthi ngalibana kwala kusenziwa njalo ngoba hey izinto esezisenzakala abantu bengaphela lami abantu beke behlale ezindlini. Siyakwazi ukuthi indaba zezimali ukudla konke kuyahlupha kodwa abantu bengani bake bayalalela sibone ukuthi kanti vele kuhamba njani. Nami lapho uhulumende uvumelana layo kulokho.
Umnumzana Kiz Don Mbezi ulombono ofanayo kodwa uthi kumele kuvinjwe engcelweni wakwele South Africa leZimbabwe olabantu abaningi abangena okungekho emthethweni.
Umzamo kahulumende ephu ungasebenza ekutheni umemetheka kungaqheli kangako kakhulu ngesikhathi sewinta njengokubanda kanje ukuze maybe umemetheka kwehle esikhangelele ukubana iwinta kumbe ngathi isikhathi samakhaza salwe nyanga ezimbili maybe kusawuthi ekupheleni kwa-August kuzabe sekushisa maybe kuzabe sekungcono ngoba akusoze kuqede. Lo kuthi anasoze kuqede ukumemetheka kodwa zehlisa kulesi sikhathi osikhathane esincane ngoba ungabheka abantu bakithi bayahamba kakhulu besiya e-South Africa kulabaphila khona ngoba kulaba bathola khona impilo. Indaba enkulu, indaba enzima le, indaba enzima kakhulu ngoba ungabheka abantu bakithi njengamanje bayeqala botha bavalwa khona njalo futhi bayachapha namanje ibhoda livale kodwa abantu bayachapha okuyikho ukubangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke uze elizweni.
Baningi kodwa abaphikisa ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lo-lockdown. Omunye wabo umnumzana Prince Khumalo.
Mina ngusekele ukuthi kubuleke kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungiswa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenzi. Plus futhi emabhoda ukuthi abantu bazingenele santando baphume santando. La kuma quarantine centers ukuthi abantu bebe kuthiwa abantu babalekile mchokojo mchokojo. Ngesizathu sokuthi amasotha akala izinto zokusebenzisa lamapolice abala ama PPEs. Yikho mina ngifuna ukuthi government kayilungise khonokho. Then sesingakhuluma ngokuthi kumemethe kumemetheka vele xa utesta bona la abantu abavele eGoli abavele eBotswana lezi muli zabo bona laba sebehlangane lazo ababaleki kuma quarantine center akula sizathu ukuthi waye umkhuhlane ungamemetheki. But khonokho ungalungisiswa mbona ngani sesingakhuluma ngokungezelelwa kwamalokhu zeni. Sesingakhuluma ngokungezelelwa kwe-lockdown okwakathesi hayi mina mbonani kwanele khonokho kukhona.
Umnumzana Nkosi khona kukhuphe lawe uya kusola lokhu.
Siyakubona sibili umdala ungaqinisa i-lockdown. Siyayibona siyamemetheka i-COVID eZimbabwe. Kodwa into eyi-problem yindlala le mali. Njalo kula mali eZimbabwe njalo kula kudla. Ngawe uyakwanisa ukuthi anike abantu ukudla least ngabe kungcono. Ngabe abantu babuyele ezindlini bavalele ezindlini njengapha. Manje kathesi umuntu uzathi vele kala kudla. Aphinde umvalele endlini. Hayi. Hayi umdala kazama ukuthi anike abantu ukudla ukuze abavale ngoba abantu vele ngabe baze bavume. Abantu kalesi angeke bavume uthi asezitshela ukuthi ngakuyi kufa ikufa. Ngoba ngabe abanika abantu imali, bakholisa labantu imali, le mabhenki ekwanisa ukufaka imali, ngabe list kuyazwakala ukuthi hayi umdala uthi ngena endlini madoda uzabe linika ngenyanga ngenyanga elinika ukudla okuyaneleyo.
Umnumzana Simayedwa Ndlovu uthi kumele uhulumende adinge umuthi ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19 athi ukuvalela abantu ezindlini okungapheliyo.
Umkhuhlane lokubuhlungu mpela kodwa phela noma ingazivale nxa ikhambi lokuthi kulatshwa abantu lingekho angeke kusize ngalutho. I-government kayizame yona ukuthi nxa kudingakala kudingakala imali yokuthi kutholakale ikhambi lokuthi kuncedwe abantu abagulayo. Ngikhona sizobona into engcono.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Eric Jabalala othi kumele abantu badinge indlela ezitheneyo zokuphila ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19.
Khona ukuvalelwa kwabantu ezindlini angiboni kulusizo olukhulu kakhulu ngoba lo mkhuhlane kukhanya ngathi usungumkhuhlane osukhona vele. Kumele abantu bazifundise bazijwayeze ukuphila nawo bazivikele. Umuntu uma ephuma angaphumi endlini angafakanga imaski. Uma engena esitolo asanitize. Uma ephuma esitolo kubalulekile ukuthi uma uphuma esitolo usanitize ngoba ubambe lapho kubambe khona abantu abaningi. Usanitize usebenzisa ama-sanitizer ufakwe lezi fonyo lezi ama-maski la emgwaqweni ngoba angeke sihlale sivalelekile phela uma kuthi kuvalelwe ezindlini kusho ukuthi sohlala sivalelekile unomphela ngeke siphinde sivulelwe. Abantu bona bazifundise ukuzivikela.
Usichitha mfundo uSolwayo Ngwenya okhokhela inhlelo ezijeneyo eMpila Hospital kubulawayo uthi kuqakathekile ukuba abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini.
Kuyangidanisa ngoba abantu laba akade abantu bakithi lapha akade balwela kakhulu usolelani inyanga ezine ukhuluma labo batshela ukuthi kulento embi ebuyayo. Yikho ngiyadana ke ngibona bengalaleli njalo umkhuhlane usubahlasela sekusele ukuthi baqalise ukuphela ngezinamba eziningi. Njalo nxa bengatshintshanga hayi amaviki amabili amathathu babe sebetheni okuzwayo lapha ngani.
Izibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezilithumelane 14,311,886 abahlolwa batholakale belo-COVID-19. Sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 602,757. Kule Melika kulabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abedlula phose inkulungwane ezilikhulu lamajumi amane 140,120. Abantu abanengi sebethenga ukudla okunengi bekugcina ezindlini kulandela imibiko ethi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Okwethusa abantu ukukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 kobulawayo, njalo lembiko ethu uhulumende ulakho ukuvala ngqi ilizwe lonke esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo. Unkosikazi Siphilile Ncube uthi bazabulawa yindlala uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini.
Mina ngilovalo lokuthi nxa kuyikuthi ilanga lakusasa siyavalelwa, mina ngizibone ngiqeda kuhle i-lockdown ngoba bengilokhu ngisabhadala izikwelete engangizenze kuqala. Isifiso sami nje yikuthi ngabe basinike isikhathi lamalanga nje sakulungiselela kuhle, ngoba nxa kuyikuthi liqiniso asazi ukuthi kuyabe kuzasithatha isikhathi esinganani.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi okwethusayo okwamanje ukuthi sokugcwele abantu enzikini yedolobho lakobulawayo abadinga ukudla.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le-panic indawo yonke. Kulefungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso. So abantu sebeyenza i-panic buying yonke indawo, sebegcwala e-town bezama ukuzobethenga ukudla lani lani. Lokho kuzadala ukuthi abantu bengene ezikweleni besibili ngoba sebegcwele abantu i-town indawo yonke. Lokho kuyadala futhi ukuthi imemetheke i-COVID.
Othenga ethengisa impahla etshiyeneyo unkosikazi Qiniso Ndlovu uthi abantu kumele baphiwe isikhathi sokuthenga ukudla nxa uhulumende efuna bahlale ezindlini.
Ngendaba ye-lockdown le khanya ngani izaba kusasa mhlaka 20, i-lockdown mahunga abantu baphanikile. Kodwa njengathi thina abantu abathengisayo kunzima kithi loba abantu bepanika bathi bayehluleka ukungena edorobheni bethenga izinto zabo. Akufanani i-business slow. Qala ifisi kwakudojwa-dojwa kungafani, kathesi i-business is very slow. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba abaningi sidla ngokuthengela, so kuyasi-affecta kakhulu.
Unkosikazi Similo Chuma uthi sebethenga ukudla belungiselela eyinye njalo i-lockdown.
Hayi, mina kathesi angisoze ngithi khona silumelele lolulanga ngoba sikatshelwa lutho. U-president kakayenze i-announcement ukuthi kuzaba le-lockdown, so thina asikho prepared for this ngoba sizwa nje ngelikabathi emgoqweni. So ukuthi sithi thina sizimisele ngoba nginjenje angingathengi ngitsho even impuphu yokuthi abantu abambeyedle ngoba kungathiwa kusasa kuyavuka kuvaliwe etown. Angazi ukuthi mina le mbuli yamsiza kudlala kuzaba nzima vela kusuze kuze kube yinto elula.
Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela abalandeli bebandla lezanu PF ngeviki ephelileyo ukuthi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owaye ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi iziphathamandla zikahulumende abehluli bomthethwandaba abambalwa. Abakhokhela amabandla ezokholo lwesiKristu, amalunga edala le-cabinet lepharlamente kanye labalandeli bebandla le-ZANU PF abanikwa amakhuba lokunye okulima kwakungamelanga bahlawulele abakuphiwayo kuhlelo olwaqhutshwa libhanga leli kusukela ngomnyaka ka-2006 kusiya umnyaka ka-2008. Wasetshenziswa imali efika izigidi ezingamakhulu amabili amadola emelika, $200 million, kuhlelo lolu olwalubizwa ngokuthi yi-Farm Mechanization Program. Umnumzana Gideon Gono utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuthi abanikwa amakhuba, ama-combine harvesters lokunye abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, owayengumongameli uMoi uRobert Mugabe labanye babo babengaphansi kohlelo lokulima kulandelwa ukuthathelwa kwabamhlophe amapulazi nguhulumende esekelwa ngabalwa impi yenkululeko. Umnumzana Alex Magaisa ofundisa kwelebhilitane izolo wethulele uZulu amagama abantu abaningi abathola impahla etshiyeneyo kuhlelo olokhutshwa libhanga leli le-RBZ. Idala lephalamende lake lazama ukucubungula udaba lolu, kodwa uhulumende wala ukuveza amagama abantu abathola impahla yokulima. Kasenelisanga ukukhuluma logono, isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa labanye okuthiwa bathola okuthiyeneyo kuhlelo lwe-farm mechanization. Okwethulwe ngumagayisa sokumemetheke okumangalisayo kwebulenjini bokuxhumana obe-social media lapho kulabantu abaningi abeZimbabwe. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakhala ezimathonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis obelwela ilungelo likaZulu, njalo wasebenza lomuyi uMartin Luther King Jr. labanye ukwenzela ukuthi abantu abansundu balingane labamhlophe kwelemelika. ULewis obelesifo semvukuzane ngomunye wabalunywa izinja, bajaka kabuhlungu ngamapholisa e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Abansundu betshengisela besithi bafuna ukuba lelungelo lokuvota lokunye okuthiyeneyo. Ubelilunga ledala le-House of Representatives khonapha kwele Melika ngesikhathi etshona. Abantu emhlabeni wonke jikelele bathi umuyi liqhawe lamaqhawe. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje
ngelo baba mkhulu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhangela udaba lomlamo. Kambe umlamo ngubani lapha ekhaya? Ake sizweni ke uMadube usakhile line ukhona ngale ke kule Botswana. Lo baba uMnqondo Banzi Magonya ukhona ngale ke eBrithani. Lezincwadi zamasiko esintu. Umlamo lapha ekhaya ngubani? Madume.
Ngesintu uNqanthi ngathathwa njengoba mthethwa. Abafowethu usisi wami kumbe umna wami ngilandele umlamo. Ngathi umna wami vele ngesintu ngiyumlamo ubaba lo mthethe.
Makonya.
Yebo Mthembu.
Umlamo, umlamo. Bani lapha ekhaya?
Hayi, lami ngiyalibingelela abalaleli. Njengoba uMadube ekutsho Mthembu. Umfo wabo kaMadube omncane owesintwana kungakhathalekile ukuthi uphuma kuphume loMadube kumbe ngabantwana abazalwa ngamajaha ingwe engumncane kuMadube engowakoDube ephuma ekhalweni lwakoDube umlamo.
Ehe, pho Madube lapha-ke umlamo kaMagonya kumele ukuthi baphilisane njani?
Kube ngumuntu oba very close to Magonya, aphinda abe very close to him niodadewabo. Kodwa lezi zinto ngangizibona zisenzakala ngesikhathi esesidlulekiso. Isikhathi esesikiso kathesi ziyenzakala ngendlela enhle, ziphinde zenzakale ngendlela engarayithako. Umlamo uyakwazi ukuba umlamo sibili ibe too close lobabayabe ngithethe esendlini, kungabi lenye into nje oyicabangelayo. Umlamo uyaphinda futhi abe umlamo abe too close lobaba ngithethe endlini kuze kugcine kuzala umntwana, kugcine kube umntwana ekhaya. Unxa ususithi uyadiscover uthole ukuthi hayi umntwana vele uvela khona apha ekhaya, umlamo lapho abe hambe khona uright, akakho right njalo ekuzeleni kakhulu kuloyinto eyabe ithe wangithatha lapha ekhaya.
Baba Makoya.
Yebo Mthembu.
Umlamo umenjani kolapho-ke nxa sukhangele yena wena ngokwakho?
Hayi, ngiyakwazi ukuthi ufuna inkamata agobhoza Mthembu. Hayi, kunjalo Mthembu. Uyabona njengoba uMadube kubeka nxa ngingalamuza futhi ukuthi ngiyabe ngibambibele uMadube akutshoyo ukuthi kwezinye insuku kuyenzeka ukuthi umkakhe abambe umlamo ivele ligcine liphuma uchako. Yikho akutshoyo ukuthi kwezinye insuku uyawuzibonisa kulomntwana ekhaya. Kanti-ke khona akusinto embi Dube ikakhulu nxa kuyukuthi wena baba walapha ekhaya kuyinto oyikhuluma nomkakho ukuthi kawufuni ukuthi ilifa liphume lizwa kwesibizwa ngesisibungu phandle nxa kuyukuthi kulesidingo sokuthi ekhaya lapha kube lomunye umama osibili okube lesithembu ungakwenza lokho kodwa kuyakumele ukuthi ube into oyikhulumisana lwangakho likuvumela
Madube ungakumela lokho
hayi
indaba
hayi kwazi ukumela mnamukumela kusona uphumuzo wakhe
mhm
sonke umuntu enhlala naye naye engakhangi bambi vele lize liphuma uthaka ubamba ye wangokwakudala asazi ukuthi abadala babebamba njani babelibamba kungabi neyinye into eyenzakalayo but owakhathesi sibili uyabamba sibili uthago luze liphuma
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo mama usakhile Lilene uMadube lo baba uNgqondobazi Magonya lezi zingcwethi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo, thakazo muhle zimbabwe muhle ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso kamhlaka 31 ntulikazi wokukhuthaza uzulu ukuba angene esidaladeni kuhlelo silo mnashe mtutsa webandla lezanu PF kanye lomlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe Dube ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele umbono wakho mayelana nalolu daba
umkankaso lo umkankaso oqakathekileyo kakhulu ngoba nxa sibhekile kanje umumo womnotho uya usiba mubi abantu abaningi abasakwanisi abasenelisi ukubana bethole ukudla uhamba esibhedlela akula mithi solokhu-ke sidingisa ukubana umumo weZimbabwe emnothweni awulunganga ngakho ngokufaneleyo uzulu kuqakathekile ukubana etshengisele ukungathabi ukungathokozi kulabo abayibo ababusayo ngoba siyananzelela ukubana uhlupho oluningi lolu lwenziwe yi-corruption
siyezwa amalunga awebandla lezanu PF besithi abantu abazaphatheka kulo mkankaso bayabe beziboshela isikhathi ukubona njani lokho
kuyasidanisa kakhulu ngoba sikhangelela ukubana xa sithi asilweni le-corruption laba ezanu PF bebuye bethi asibambisaneni izandla i-corruption imbi esizweni sethu njengeZimbabwe asilweni ukubana ilizwe leli libe ngcono ngoba ukuthi kube namaphilisi lemithi ezibhedlela mbona into umuntu wezanu PF layo kumele ithakazelele
sikuzwile Dube siyabonga ngokungena kuhlelo wothi sizombona kamnashe mtutsa webandla lezanu PF
ya ngiyabonga brother Mike ukuthengisela kuyinto evunyelweyo elizweni leZimbabwe kodwa mina ngendlela engiyibona ngayo lawa amaplans akamhlaka 31 July ayize ngoba akuncedi ukuthi abantu beqalise ukuvumelana ukuthi bafuna ukungena emgwaqweni batshengisele khona amalanga adlulileyo lawa esivela kiyo sibonile ukuthi ama-positive cases abelokhu esiba maningi abantu lokhu bebanjwa bele COVID so siyabona ukuthi ngendlela esesikhona khona impila kahle zabantu zisendaweni enzima sibili so ukuthi abantu beqasa ukulungiselela ukuthi bengene emgwaqweni mbona ngani kuyinto embi kakhulu ngoba bafuna ukubulalisa abantu ngomkhuhlane lowe COVID olokhu khona iCOVID ayilungiswanga nguhulumende iCOVID ayilungiswanga ezanu PF kodwa umkhuhlane okhona emazweni wonke siyabona okwenzakala eSouth Africa siyakubona okwenzakala kwamanye amazwe asikufuni ukwenzakala kwelakithi
abantu bayakhala ngale ndaba inkohlakalo elizweni mtutsa ubona ngani uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa uyasebenza gadalala ukuqeda inkohlakalo elizweni na
engikubonayo ukuthi ilizwe leZimbabwe elisebenza gadalala ukuthi silwisane ngendaba zonkohlakalo nxa sengikhuluma ngohulumende ngikhulume njalo ngomongameli ubaba uMnangagwa ngibona ngani usezamile ukulwisa indaba zonkohlakalo siyakubona ukuthi kulabantu abakhulu sibili abasebebotshwa asebexotshwa emsebenzini kuhlanganisela udokotela uMoyo obenguye uminister we-health kuyatshengisa ukuthi hayi izinto ezenzwe elizweni sezitshengisa ukuthi ukulwa le nkohlakalo kuyinto ephambilini entwini zonke abazenzayo
hayi sikuzwile mtutsa isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi sithanda ukubonga umlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe kanye lomnashe mtutsa owebandla lezanu PF ngokungena kuhlelo isikhathi du mthwakazi omuhle kodwa singakagqibi uhlelo lingakhohlwi ukuthi sizabe sisonke ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8 to 9 p.m lapha emsakazweni we-Studio 7 bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungathina lakusasa. Singasizwe owamanje ezokholo lesiKristu silontukameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sathanda ukuba sikhangele amahubo ichapter nga 118 iverse nga 24. Uyabhala lapho uDavida lolu hubo esithi yena lolu lusuku olumiswe yinkosi asithabe sithokoze kulo. Singathi kwezinye amanye ama version angathi wona lolu lusuku olwenziwe yinkosi asithabe sithokoze kulo. Abaningi sebayenza izingoma ngale verse kaDavida. Namhlanje bemfuna sikhangele ngelihlo elinye. Ngifuna namhla ucabange ngalindlela ukuthi lonke usuku ongena kilo empilweni lwenziwe yinkosi. Abaningi sasicabanga ukuthi engxenye umnyaka ozayo yoza kwangcono kulalo mnyaka esidlulekiwe. Lanamhlanje lolu suku esikilo ungizwa ngikhuluma lwenziwe yinkosi. Lo suku lolu okule COVID khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha othokoza khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapho khala khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha ozudangile khona lwenziwe yinkosi. Zonke insuku esingena kizo zenziwe nguJehova. Ngakho ungabala leyo ngqondo ukuthi akulalanga elilodwa elingenziwa nguJehova. Awusoze utshone umelela ukuthi engxenye yokusasa yakho lapho enzayenza olunye ulutho. So kokuqala kumele sikunanzele ukuthi nxa lonke usuku lwenziwe nguJehova, kutho ukuthi phakathi kwalololo suku, phakathi kwalolo suku kulento enhle uJehova ayabe eyidalile. Kungabe kumbe kulusuku lapho zekhona indaba ezikudangalise kakhulu, indaba ezikuzwisa ubuhlungu. Phakathi kwalona lolo suku usiza ubuhlungu, lusuku olwenziwe nguJehova kutsho ukuthi kukhona isandla sikaNkulunkulu phakathi kobuhlungu bonke lona bona lobo. Ngiyangikhumbule ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi khona vele ekuqaleni nantsho umhlaba wawugcwele ubunyama, kodwa uNkulunkulu phakathi kobunyama lobo wakhuluma ilizwi, kwaba lokukhanya, kwaba lento enhle ephumayo phakathi komnyama. Ngakho kakula ndaba lokuthi lelo langa lakho liyabe likhanya limnyama, likhanya linzima, likhanya ngani hayi akulalutholi ungayenzakala. Kumbe kathesi abanye uzindaba zokuthi ubanjwe yi-COVID, kumbe uzindaba zokuthi kulesihlobo esesibhubhileyo eGoli. Kathesi sikhuluma abazalwana abaningi izihlobo kulobuhlungu, abanye babanjwe i-COVID, abanye sizwa kuthiwa sebebhubhile. Ukho konke khonoko uJehova isandla sakhe sikhona. Lonke usuku lusuku olwenziwe nguJehova okulesikhathi sokuthi linjonge uNkulunkulu akubizela yona empilweni yakho ingenzakala ngalolo suku. Ngakho ke ngifuna ukuthi ukukhuthaza abanye abantu abathi mina linto uNkulunkulu ambizele yona ngizayilungisa next year, lo nyaka hayi kule COVID. Baningi abantu abathi bona mina uNkulunkulu ngizakuba mazi ha next year, mina uNkulunkulu ngizakuba mazi hayi ngcenge Christmas. Ngifuna ukuthi kuwe lolu suku lusuku olwenziwe nguJehova lusuku ongaba kwazi khona uNkulunkulu abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Ungameleli kusasa ngoba ikusasa siyazi. Uyabhala omunye loba lapho uthi yena uPaul uthi yena ungabeki usithi kusasa ngizayenza lokho, ngoba sikwazi sonke ukuthi kusasa yethu iyavuka njani.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, khangela abantu abakho abavula inhliziyo namhlanje lilanga elenziwe nguwe ukuze basindiswe. Ngena enhliziyweni ubasindise, ubakhulule phakathi kwakho konke okubasindayo, okubahluphayo, bezintokozo yakho ibagcwalisa ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Sinokuba lapha uhlelo lwethu olamhlanje, olivalisayo ngokhiphi tube.